siphuma nje kukhetho oluphelileyo lolu iparty ke yabiza laba abafuna ukuthi babe ngusodolobho kumbe abasekeli ukuthi babuye ke kuma interviews eHarare lama CV abo. Yikho ke bathe sebehambile ke iparty ke yasikhetha ukuthi uCouncillor uSolomon Mguni abe ngusodolobho kobulawayo, uCouncillor uMlandi Ncube abe ngumsekeli wakhe. UKambarama ungomunye laye wayefakile iCV yakhe ungomunye wayinterviewile. Yikho ke wase khuluma ke laye lamakhansila wasebemnominetha wasengena ke engayisuye. Yikho ke usekretary we-local government ke usesilizizizayi ubhale ugwalo ebhalela iprovinsi yakobulawayo esikiyo lapho kusebenzela khona uKambarama ukuthi ke simtsheleke uKambarama simnike amalanga ayisikhombisa kulandela i-resolution ye-National Council ukuthi ayehle ekubeni ke ngumsekeli kasedolobho edolobho lakobulawayo. Ungene ke uCouncillor uMlandu Ncube nguye owayekhethwe libandla ke lethole MDC. Uyitholile ke uCouncillor Kambarama izolo ntambama ke incwadi evela kuprovince. Sesikhangelele ke ukuthi ngamalanga ayisikhombisa nalawo aphiweyo abe sehlile esihlalweni sokuba ngumsekeli kasedolobha.
Kungani le incwadi ilotshwa kathesi?
Siyananzelela ukuthi inhlelo bezisiba zinenge yasenzakala ngoba eyavela ke eHarare kumbaba uCecil Zidayi ke yayibhalwe mhla ka-9 ke October umfumfu. Thina ke saphuza ke kuyithola njengeprovince. Thela ngase siyitholile inhlelo bezizinenge sakhumbula ukuthi ke besilohlelo eHarare ngempela viki lapha de sesiyakhumbula khona ukusungulwa kwebandla lethu le-MDC. Yikho ke sesesivela khona ke sasesikubona kufanele sasesibona ke njengoba sikhona sonke kwenze lokho ngoba ke le mhlangano bengahlaleki abaningi abakuprovinsi bango-honorable bangama-MPs baseHarare. Yikho ke siphuzile ukuthola lelo thuba kodwa ke kungasenani ithuba litholiwe incwadi ithola izolo kutho ukuthi amalanga ayisikhombisa aqala ukubalwa kusukela izolo ngomvulo.
Siyananzelela ukuthi izakhamizi zakobulawayo zake zatshengisela zisithi bafuna umuntu ovela kulelo dolobho.
Thina njengebandla le-MDC we are a non-racial, we are a non-tribal political party. Sithi amalunga ethu wonke ungakhathalekile ngegender yakhe ngomhlobo wakhe ulamathuba alingana lowomunye ke olilunga. Wahlalwa phansi kwakhetha ukuthi okaMlandu Ncube nguye okumele abe umsebenzi kasedolobho kungasetshenziswanga umhlobo kumbe yini ngoba ungakhangela la uKambarama umuntu ozalelwe wakhulela khonapha kobulawayo. Yikho angabandululwa ngayiphi indlela. Lanxa ngabe kungukhumalo obengenile ebezatshelwa ukuthi okhethwe libandla nguMlandu Ncube.